Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni yeStudio 7 ngomvulo mhlaka 4 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Joe Biden useyekethise kancane izijezo zenotho kwabanye abacatshangelwa ukuthi bephula amalungelo kaZulu kodwa waqinisa izijezo lezi kwabagoqela uMongameli Mnangagwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaza amazwe ezwekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amazwe ezwekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Wethule amazwi la ngesikhathi ekhuluma eseVictoria Falls. Kukanti ikhomishini elawula ukusebenza kwentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission ithi izaqhuba imihlangano yemfundiso lokupha intatheli izindaba ezithile imvumo yokuthapha izindaba emihlanganweni yezinduna zikhulumisana labantu abaphanjaniswa ngumbhuqazo wokugrawundi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume namhlanje emhlanganweni obuphakathi kwentatheli izindaba lekomishini eZMC owenzelwe eHarare. Lumhlangano ngowesibili ulandela owakuqala owenzelwe koBulawayo. Umholi weZMC uMnumzana Godwin Phiri uthe kumele intatheli izindaba zithaphe izindaba zohlelo olwe Chiefs Ground Outreach Program ngendlela engasoze ithunuke izilonda emolini zalabo abafelwa izihlobo ngombhuqazwe oGround.
Njengezimbabwe Media Commission sithakazela kakhulu ukuthi izinduna zethu sebenza lohulumende seziqale zizaqala uhlelo lokuthi ama-communities axoxisane ngokwenzakalayo ngesikhathi seGround. So sikhangelela ukuthi ke imedia yethu izaziphatha ngendlela etshengisa ukuthi bangama-professionals, ama-professionals angaqambimanga, ama-professionals angalethi kuxabana kuma-communities, kodwa ama-communities ethu athole ithuba lokuthi ingxoxo zabo kumbe indaba zabo, ama-stories zabo asebule minyaka enemifisi kwakhuluma aphume.
Uhlelo lolu luzaqhutshwa zinduna zona ezizabona ukuba abantu bakhulumisana njani emizameni yokupholisa amanxeba aweGugurawundi olulokho kuludaba egudwini. Umholi wedale lezinduna eleZimbabwe Chiefs Council uNduna Mchane Khumalo uxwayisa ukuba kuphunyiswe indaba ezimqotho ngodaba lolu.
Intatheli zendaba zithathe lokho abantu abazayo bekuthi hayi nje abakucabangayo, ngoba behambe endaweni becabangela lokhu lalokhu, kodwa balalelisa abantu ukuthi bona bafunayo, ngoba kasifuni ukuhambisa indaba eyabe ingasiyo ephuma ebantwini. Sabe sifuna indaba sibe ziphuma ebantwini, sibe yizo esizihambisa phambili, kwenze ukuthi labo abaphambili babone ukuthi benzani.
Kodwa umele intatheli izindaba ezisathuthukayo owenhlanganiso ye-Young Journalists Association yoja uLeopold Munende uthi bona sebediniwe ngokube bebhalisa ngokuphela okungapheliyo lapho uhulumende eqhuba inhlelo ezishiyeneyo.
Udaba lolu olwe-accreditation luzaphela ngoba sivele si-accredited nguhulumende through iZimbabwe Media Commission. Sile mvumo yokusebenza njengentatheli izindaba kuleli lizwe. So ukuba accredited futhi kucommission kumbe kucommittee ezabe izama ukulungisa udaba lolu, mbona engani-ke sekuyikuphindisela umthetho.
Lokhu kusekelwe ngumholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF, uNjabulo Ncube. Emhlanganweni wanamhlanje iZimbabwe Media Commission ibizama ukuzwisisa ngeziqondiso ezintathu esezilotshwe njengamagwaliba okumele zilandelwe zintatheli zindaba ekulobeni udaba lombhuqazwe phansi kwesihloko esithi The Gugurawund Outreach Reporting Guide, Gugurawund Code of Conduct Pledge 2024, le Gugurawund Outreach Media Coverage Consent Form. Emhlanganweni lowu, intatheli zindaba zivumelane indlela ezizaloba ngayo amanye amabala ngombhuqazwe weGugurawund alakho ukwamukelwa nguZulu hathi azaxabanisa abantu. Amabala lawa yiwo azamele asetshenziswe zintatheli zindaba ngesikhathi zisethula imbiko lezindaba zokwenzakala eMathebeleland ukuhlelo olwe-Chiefs Gugurawund Outreach Program. Umbhuqazwe weGugurawund wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasemathebeleland phakathi komnyaka nga-1982 kusiya ku-1987 uhulumende esebenzisa iviyo lebutho ele-5th Brigade elaqhuba umsebenzi ngocuko olukhulu olwethusa abaningi njalo lulamanxeba alokho ebhibhidla kuze kube manje abantu bekhala ngokuthi aluphathwanga kuhle nguhulumende lolu daba njalo akula othe waxolisa ngalesi sidluku. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kungalesi sizathu esungile uhlelo olukhokhelwa zinduna zomdabu ukuxoxisana labathintekayo ngodaba lolu kudingwa isombululo lanxa iningi lokhu likhala ngokuthi bekungamelanga lukhokhelwe zinduna. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amazwe ezwekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Wethule amazwi la eVictoria Falls emhlanganeni yongene ngabaphathi ntambo bezemali labezentuthuko. Umnangagwa wethule amazwi la evula okusemthethweni umhlangano lo owenzelwe eVictoria Falls. Uthe kwakumele Umnangagwa kumele ahambe emhlanganweni longo lesihlanu kodwa wehluleka ukulandela imibiko ethi kwakule bhomba elalithiwe emagcekeni endizamchina eVictoria Falls Airport. Indizamchina ehamba ngayo yacina esehluleka ukufika eVictoria Falls wasebuyela namuhla. Ukubikwa ukuba owayethusela ngebhomba leli ozibiza ngokuthi nguJohn Doe usebotshiwe kwele South Africa. Ukuze sizwe ngomhlangano oqhutshwa eVictoria Falls law, sixoxe lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF.
Bona uqhathekile ukuthi umongameli welizwe abe khona njalo abe ngiyovula lo umhlangano. Isizathu kuyikubana iZimbabwe lilizwe elithuthukayo, lilizwe futhi njalo elifuna ukuthi liguqule ezomnotho uhambe ngendlela efaneleyo. So ngaleyo ndlela uma kuthe kwahlangana ama technocrats abayibo abantu abafundileyo kungama ministers abakwaziyo injongo abangazo, ngibona uqhathekile njalo lathi njengeZimbabwe ukuthi sishare ama ideas lamanye amazwe ngathi la lezinye indawo ezilakho lokwenza ukuthuthuka into eqathe kakhulu. So ngaleyo ndlela lokuthi umongameli ukuthi abe khona kuqathe kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi umongameli uyaqathekisa iplanning ekhona njalo la ezizwela ebona nangokuhlonipha ukuhlangana kwawo la ma-technocrats lokuqatheka kwabo.
Ye kuthi kulabanye abacuthuzayo badavela ababoni kuphuma lutho emhlanganweni le. Sohambe emhlanganweni eminingi beseDubai kuze kuthiwa ungaphi ngaphi eEquatorial Guinea kodwa ababoni phela okubambekayo ngokutsho kwabo. Wena ubona ngazani kwini okwenza abantu betsho njalo?
Uma umuntu engafuni ukuthi abone obvious akulanto ongameza yona ukuthi umuntu avale azenze isiphofu le ntweni ziyabe zikhona zisenzakala abantu bezibona ukuthi nenza but abanye abantu bayakhetha ukuthi bangaboni bangavumi. So ngaleyo ndlela ibandla elisembusweni alingengelekeli ukuba lisenze umhlangano kumbe lihlangane lamanye amazwe kuplanwa ngendlela ukuthi kulabanye abantu bona babechothoza ukuthi ilizwe lingahambi ngendlela efaneleyo futhi njalo bengafuni ukubona ingathi inguquko elithwa emhlangano enje. Unengithini esikubona ukuba khona okuguqukayo ngemva kubani inhlanganiso yesinje isibe yabakhona kambe kulomuntu ongaphila ungahlangani nabantu ungenza amaplan labanye abantu ungezwa abanye abantu ukuthi bathini khonokho kokuqathe kakhulu amaplan ona la enza ukuthi abantu babone ukuthi ukhulumende uyafisa ukuthi athuthuke njalo uyathatha amacebo kwabanye abantu
ye kulombono njalo ukuthi kulabanye abantu engxeko ngaba le mali efanayo izwekazi leAfrica lonke njengalokho kwakuthiwa kube United Africa into ezinjalo
ngibona imizamo eyabe idingwa ngabantu bonke ukuthi iAfrica la ithuthuke njalo amazwe eAfrica la athuthuke uma bengawubona ama technocrats ethu ukuthi lokhu ngayenza ukuthi iAfrica la ithuthuke kahle kahle ngibona ngaba umbono omuhle abangawulandela njalo ngenza ukuthi khona ekusebenzeni kwethu lokuhambisaneni kwethu lekukhroseni izinto kube ingathi ukhrosa amaboda kube into elula ngoba yomfana ukuthi esikhathi amaprize ezinto abe sefana phose Africa yonke ngerate eyabe ikhona.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF siphinde saxoxa ngodaba lolu nomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho kwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Nxa phela abantu bekhuluma ngomnotho weAfrica babe qondane lokuthi amazwe eAfrica abambane esebenzisa imali eyodwa imithetho yakhona ingenelana ihambelana so sithi khona ungabona sebehlangana kufanele kuphume kube lezithelo ezikhangelekayo ezitshengisa ukuthi izizwe zeAfrica zile mithetho enceda iminotho ukuthi imali yeAfrica kumbe imali yamazwe eAfrica ibe imali eqinileyo kodwa mele njengoba siyazi ukuthi okweZimbabwe hatshi imithetho yakhona ivele kayimanga kuhle izimali zakhona angicabangi ukuthi kungaphuma into engabambanisa ingqondo ezabantu amazwe eAfrica ukuthi imali yeZimbabwe umnotho weZimbabwe uphumelele abantu sukenza into abazifunayo bona
kambe ukuthi manje kungaba yikuchitha isikhathi ukuthi umnanga kwa abengena imihlangano nje kumbe kuqhakathekile
umnumzana mnanga kwabele siyazi ukuthi imihlangano eminingi iyayingena ikuhamba nje ngoba phela njengomuntu ongumongameli owelizwe kangeke ahlale nje esizwa kuthiwa khona kulabantu abalemhlangano kodwa anzake ngibone into ehanjelwa ngumnangagwa ephuma ingathi yinto ephuma enceda elizwe lethu siyizwa nje ukuthi uyemhlanganeni kodwa ukuthi sibone ukuthi kunokuphumayo asake sibone lutho
kodwa singathi-ke izwekazi le-Africa lingagcina lile imali efanayo asithi abanye abase-Egypt abanye base-Djibouti khona ngale abanye sokubuya ngapha e-Southern Africa kambe ukuthi ngaba le mali efanayo begcine bethengiselana kube njalo nje into ezinjalo abakudinga khona kwesinye isikhathi
yanxa kukhulunywa ngokwe-economic integration ukubambana komnotho weAfrica kule esithi yona i-competitive advantage leyana ukuthi ngaye amazwe amazwekazi e-Africa ayabambana kwenze ukuthi bathengisele ngaphandle kwelizwe bebambene besibekhuluma into yodwa ngaye kungenzakala ukuthi kube le mali esetshenziswa e-Africa esingathi khona i-Africa common currency kodwa kukhanya ngathi imboni yashitheyane kakhulu yamazwe e-Africa kulezimpi angiboni ukuthi okwakhathesi i-United African currency ingaphuma kuhle ngoba hhatshi ingqondo zakhona abantu izinto zitshiyene.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 SARRM. Owayengumeli wezengeza West edalela ePhalamende osanda kukhululwa ngemva kokuhlala ejele kweminyaka phose emibili umnumzana Job Sikhala izolo ubumbe inhlanganiso yezombusazwe entsha ebizwa ngokuthi yi-National Democratic Working Group. Usikhala nguye umgcini sihlalo kuthi umnumzana Gerald Tavengwa wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele. Isikhulumeli senhlanganiso leyo umnumzana Darlington Chigwena uthi abanye abakhokheli bakhethwe bevela kwezamabhizimusi, amabandla ezokholo abalwela impi yenkululeko, abasakhulayo lezifundi, abesifazane labakhubazekileyo. Sixoxa lomunye wabakhokheli balinhlanganiso okhokhela ihlandla labatsha lezifundo umnumzana Comfort Mpofu.
iNational Democratic Group abantu abahlanganeyo abalombono ofanayo ukubana eZimbabwe sokudingeka ukubana abantu bonke bebuzwe ukubana bacabangani ngefuture yelizwe labo.
Kuyiziphi izinqumo kumbe izethembiso ezivela kulenhlanganiso?
Inhlanganiso leyi ngeke ukuthi inhlanganiso ngithi igroupu leyi yona ithembisa ukubana isibuyele ebantwini abantu babazayitshela ukubana hhayi thina sesicabanga ukuthi lenze su lihambe nge-direction le ukubana sincedakale njengamazimbabweni. So thina esingakuthi ibandla leli lona lithembisa ukubana lizakuma ngezifiso zabantu, lizakuma lapha ngabantu. Nxa abantu sebethi hhayi uhulumende kathitshwe ngaleyo ndlela, ibandla lona leli layo limelele ukubana hhayi liza njani, liza-executant yikho lokho okufunwa ngabantu.
Yiziphi izinto elizithi liyaziqakathekisa eziyizo ezililethe ndawonye ukuthi libe lisiba yigroupu le enje?
Njengenhlanganiso le njengegroupu le National Democratic Work Group sibonile ukubana abantu general lapha elizweni lethu sebelahlelwe khatshana in terms of decision making. Kulabantu asebezinquma bona bezenze igroupu kumbe ibandla lilo elicabangele abantu, kodwa lingazi ukuthi abantu bafunani phansi. So thina njenge-National Democratic Work Group sizinikele ukubana hhayi thina sukakwazi ukuthi abantu bafunani, sekwazi ukuthi ugogolwane osemakhaya yini ayifunayo, yini ayifisayo ukuthi yenzakale.
Abanye bathi lokhu ayisikho kokuqala ukuthi kube labantu ababambanayo besithi bayenza lokhu. Lina ikwini okuyabe kuthiyene elikulethayo lapha?
Thina okuthini sikulethayo ukuthi thina asisoke sibe ngabantu labana abazahlihla ama-steps abo kumbe abazathi ukuthi uzawa lo muntu eyi-one abe directly kathi senzani so yenzani so njengezinye inhlanganiso sezike zabuya futhi. Thina sizasebenza labantu, into lenye yomuntu wonke ayibandluli, sihlanganisela wonke umuntu ngoba thina sifuna ukuba kwazi ukuthi ngeyiphi indlela emele thathwe in ukuthi sihambise ilizwe lethu phambili. Njalo ngikhuthaza abatsha ukuthi bebe-hands on endabeni zenalezi zokuzama ukulungisisa ilizwe.
Umnumzana Comfort Mpofu ukhokhela ihlandla labatsha lezifundi kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Exoxa njalo le-Studio 7 isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ukuqala inhlanganiso enje kukamnumzana Sikhala akube thusi njalo baya kukhuthaza. Umongameli Joe Biden useyekethise kancane izitshengiso zenotho kwabanye abacatshangelwa ukuthi bephula amalungelo kaZulu, kodwa waqinisa izitshengiso lezi kwabagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa labanye. Emphokweni owethulwe namuhla kukhasi lebulenjini olwe-White House, uBiden uthe ngaphandle kukamnangagwa lomkakhe useqinise izitheso kwabanye njalo okuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo baphatheka okungathembeki. Kufake njalo abanye kwizijeziso lezi, izijeziso lezi seziqiniswe kunkosikazi oPhamtshinkuri Kashiri, umnumzana Kodakwasheta Gwirei lomkakhe uSandra Mpunge, upolice commissioner Godwin Matanga, umkhokeli wamapholisa NCTA awe-Central Intelligence Organization uWalter Tapfumane, usibalukhulu wesabelo senkabazwe u-Owen Mudancube labanye. UBiden uthi abantu laba bathwalise amagabhavuza ezizalwane zeZimbabwe. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe osebenza kukholeji le-National University of Science and Technology.
Ukuthi uBiden kuyinto enhle lamla, into eziningi ngoba sihlala zithi la amabhanga ethu bengenelisi ukwenza ezinye ihlelo ngenxa yokuthi bebanjwe ngama-sanctions la ade efakiwe. Kuyinto eyamukelekayo kakhulu ezakwenza kube lula ikakhulu la mabhanga ade eswela amathuba, labanye ade beswela amathuba bebalekela ukuthi babise imali elizweni. Sebecacelwe kathi sikubana lawa aseyoma targeted sanctions. Yebo ye, uthe phecelezi wabuye wajika waqopha abantu nje abalutshwane phakathi kwelizwe ade yena ozo ama-sanctions azaqhubeka kiwo. Kodwa sikwamukelayo nje ukuthi jikelele uwesulwa kwama-sanctions lokhuyana uzaletha nje umumo ongathi ungconywana kwezamabhizinisi ikakhulu nxa sikhangelele kwezamabhanga.
Ye, nxa sikhangela njalo khonoku kubopha kwakhe ukuqinisa izithezo zenotho lezi ebantwini abanjengomongameli Emmerson Mnangagwa, ebantwini abanjengo-CIO director Walter Tafumane labanye, kutshoni kodwa nxa sikhangela wena?
Ukucubungula sizicubungula ngeze mbangazwe lezi sinanzelela ukuthi kukhona lapho abaphuxana khona, kukhona abakuhlelela, ngoba singananzelela amazwe lawa amakhulu ayahlela ukuthi kumele kube lenhlelo ezilandelwayo ezigcwalisa esikhathi idemokhrasi abayikhangeleleyo. Mhlawumbe kujonge ukukhuthaza ukuthi kube lezinye indlela labo abazikhangeleleyo ukuthi zibe khona elizweni, yikho betagete abantu abalutshwane. Kodwa siyathemba ukuthi kuza labo bazaresponda ngokulandelela nokuhlela ukumekeshe ukuthi i-corruption yayehla, kuze labo bakhuthaze ukuthi ama-sanctions asusekiwe, ngoba sekutshengisele ukuthi hhayi mhlawumbe lingalandela inhlelo zabo kuze kufike kwesinye isigaba besula. Ngakho-ke hhayi overall sithi kuyamukelekile kakhulu.
Ye, nxa sikhangela-ke ukuthi izithezo zenodo ziyasebenza kumbe hatshi, kwamanye amazwe kujwayeleke ukuthiwa hhayi asebenzi kangako, kwele Zimbabwe njalo bathi hhayi nxa asebenzi. Wena ukubona njani udaba lwezithezo zenotho?
Izithezo zenotho ziyasebenza, zingahlukana nje ibanga ezisebenza ngayo, ngoba ngokwesikhathi abantu bathole ezinye iindlela zokuthi bazidenye bazinzwenke, kodwa zona ziyasebenza. Ngoba sibona kula usuvela wavalela mhlawumbe nginika umzekeliso wamabhanga amakhulu ukuthi kungahluleka ukuthi baseze nganika umzekeliso wama-credit cards ukuthi akuke umuntu usebuyile uvela kwelinye izwe ufuna ukusebenzisa imali yakhe la uthola ukuthi hhayi ibhanga yangalithi asidlelani nebhanga yeZimbabwe ngenxa yezithezo zomnotho. Lokhela kusuke kuncwebe kakhulu ilizwe. Ngakho izithezo zomnotho ziyasebenza ngoba zivala amanye amathuba ukukhuphula umnotho welizwe. Ngakho yikho kunxa zisula so kuba lokubulelo ububelo elizweni, ngoba kuyaletha imphucuko engconywana.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe, obekhuluma loGibbs TV Studio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolo. Kweziphathelane leMelika, kulokhetho olukhulu kusasa kweleMelika olubizwa ngokuthi yi-Super Tuesday. Lapha-ke yikho okuzaphunywa loluhlu lwabazamela izabelo ezitshiyeneyo bemele amabandla ama-Democrats kanye lama-Republicans kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngoLwezi. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala khona lapha eMelika.
Zikhetha-ke ku-Democratic Party lagu Republican Party kuma primaries abo bekhetha umeli wabo ozoba ngupresident. So it's Super Tuesday ngama states amaningi afana labo Michigan lamanye akhetha nge Tuesday yona lay bona bafaka bani. So njengoba imeli manje kubusa u Biden ongumdemocrat, i Super Tuesday kubo ayiqakathekanga kakhulu ngoba vele akanaye kahle omphikisayo, noma nje bekhona banokuphikiphikisa. Kodwa-ke kucele lama-Republicans sokusela uTrump noHaley, yibo-ke abaphikisanayo ukuthi ukuthi kuphume ozoba nguye kanye umkhokheli ummeli we-Republican Party. So i-Super Tuesday ngama states amaningi, ikanti kwesikhathi kulabo kule state eyi-1 like ilokhuze eqeda kudlula ibise e-South Carolina, bekuyi-South Carolina yodwa. So ayibizwa Super Tuesday ngoba kuyabe kuyiparty kulokhu kuyi-state esiyi-1.
Kuqakatheke kanganani ukuba abantu bevote ngosuku lwe-Super Tuesday?
Ikakhulu njengoba ngishilo ukuthi kwibandla le-Republican Party, ibandla elingaphandle yilo elizama ukungena. So kuzaba i-result ye-Super Tuesday esikhathini esiningi vele ihle ibonise indlela ukhetho lwebandla oluzohamba ngayo. So ngenye indlela ama results makuphuma ama results e Super Tuesday kulelo bandla njengaku Republican Party oyabe wine kakhulu ku Super Tuesday vele esikhatini esiningi nguye ogcina esengummeli ku presidential level yalelo bandla phakathi kwe Democratic Party le Republican Party. So ikho uqakatheka kwakhona kuqakathekile kakhulu kuma party members ukuthi bavote nge Super Tuesday ngoba i candidate yabo ingaphuma phambili ku Super Tuesday esikhatini esiningi vele yenza ngqoba kugcineni. So ebantwini abangaphandle baya bengazwisisi vele njengoba ngishilo ukuthi indlela e-America ekhetha ngayo. Angithi before uyiwa kukhetho luka November silubiza i-general election. I-general election e-United States ivele singathi United States vele ilamabandla amabili okuyi-Democratic Party le-Republican Party. So before kuseyafika ku November kumele ibandla ngalinye ngalinye selile candidate ya le candidate yalepheleleyo ezomela iparty. So ama states state ngayinye ngayinye njengoba kuyi federal government umbuso wasemile kuyi federal government. So ama state ngayinye ngayinye bekhetha state ngayinye ama states wonke azadlula. So after Super Tuesday sibuyabe sokuzaba namanye nje ambalwa aseleyo ama states.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ubeqoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Okwamanje wothi siphe ithuba linabalaleli beStudio 7 ukuze liphe imibono yenu.
Hello Studio 7, injani labalaleli? Ngicela indlalele i-audio yami lapha. Ngidike mphawule lapha kundaba yeGugurawonde. Hayi, bona ngathi induna lapho azifunakali. Azifunakali induna ngoba vele isobho sitheliwe. Yabekwa phambi kwabo, so kufanele ukuthi nje beyinakhe. Kufanele nje abantu bebeyibo abakhokhela lezi ndaba. Lamovethi awezipha ibabakwazi leyo ndaba ngoba kokuthi ingabona leso sikhathi. Hhayi, sibuhlungu ngabokhokho bethu ababulawayo. Izinduna zibe eceleni zizazwa ngabantu ukuthi bathini.
Siyabonga Studio 7 sifingelele. Ilizwe alisela zinduna. Induna esiyayisisele ekhona manje induna uMathema lo Ndweni kuphela. Lokho kunye sokuyichaka sokuyigijimu zezanu zodwa akusela zinduna. Oyisiba lawa abantu kwakuyizwa izinduna le emuva le. Manje lokho oyigenge lokho sokukhola lokho osokathatha izikhundla zaboyise into zezanu zodwa lezi akusela zinduna konke lokho. Abantu kumele beku-understand izinto esezigijima ngemva kwezanu zifuna nje ukuthi zigcwalise iziswe. Njengegenge nale yokuta komsaka labogibifikawulo sokufanana nje into eyi-one konke lokho. Kumele abantu bokuqonde boku-understand. Ngiyabonga umasengakobulawayo ephumule emadokini.
Studio 7, Studio 7, linjani badala, linjani yalibingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu la ngokulithanda futhi. Lapha ngithanda ukukhuthaza mina abantu bakithi basezimbabwe kathe singesimo esikhona elizweni lakithi abantu sokumele ukuthi ngababambana kakhulu. Babophimpo into eyi-one basukume bame ngezinyala khona elizwe ngoba umuma umanga kahle elizweni leliyana ngento esibhekane layo kwathesi. Sibhekane le ndlala yabantu, le ndlala yezifuyo. Abantu bazohlupheka. Uhulumende vele lokhu lasekhanda sezinto ezingaqedakaliyo. Akulanto azayenza uhulumende wethu lo. Kubani lobani vele uyabona osokusele ukuthi abantu baphakame kuphela. Uzabona ukuthi uzenza njani. Uma ezababulala uzabulala kodwa soze sife sonke. Kumele siphakame sibili siyenze sibhikitshe okuserious hayi kancane ngoba lokho okunje akaze kubonakale sibili. Kuyamangalisa ukuzenzakala lo nyaka. Abantu bazobulawa izindlala kuthi izifuyo zabo zizokufa ngendlala. Izilalinanga kulamanzi akulani. Uhulumende wethu vele ugcwele into ezokudlala vele ezingaqedakaliyo lokuthi izisimo bani kwamfanele izwe. So into ekhona ebantwini abantu asibambana naningi. Sibambane kakhulu sekele lokho okwenziwa abantu abaqembu lenje lesi sisilalelisele labochabalele okudonsa ngalalo ukuthi benzani. Labana abasebenzeli bantu abasebenzeli izikhwama zabo labantu. Sibayekeleni besenzaniswa amanyala labo lana. So thina abantu bezinabe sibambane sidonse nzima sizama ukubona ukuthi silwise ukuthi uhulumende asivumelana konke lokho akwenzayo. Inxenye ngaphaphama uhulumende wethu ngobulele kakhulu. Akacabangele bantu, cabangele isikhwama sakhe futhi lalezi hlobo zakhe kuphela. Ngiyabonga ukukhuluma ngosifanda ngolebutswana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje oluvalelisayo, uButabo kaNcube.